Okwakuqala nje emsakazi ukuthi bayenze lokuthi bayabelana i-foreign currency kuyinto engisebenzi ngoba indleko zabantu azifani. Nxa bethi abantu bafane bathenge $50 ngeviki, abantu indleko zabo zishiyene, abanye bafuna imali edlula leyo abayinikezayo. Lokhu kwenza ukuthi kwezomnotho kusilele ngoba asithi ungusomabhizinisi ufuna $100 wena kodwa ufanele uthenge $50 kuphela, enye $50 uzayithola. Yikho lokho kubangela ukuthi kuzalwe lokho esingathi thina yi-black market, ukwenza ukuthi abantu bahambe bayothenga kulabo abathengisa imali, or abanye abathenga bebeka imali besenzela ukuthi kusasa bayithengise isisezingeni eliphezulu. So lokho kokuthi wena kuyabelwa $50 umuntu ngamunye ngamunye akungeke kwasebenza. Kusebenza kusetshenziswa kakhulu kula amazwe ababe besebenzisa lokhu esingathi thina i-communist, umbono we-communism. Siyazi-ke kuyehlula-ke ukuthi kube njalo kusebenzeke kahle nxa usebenza ngaleyo ndlela.
Bakhona abafana lo mphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube abathi konke kuhamba kuhle kwezenotho yelizwe, njalo sokulaloko okuthiwa yi-surplus, imali esalayo phandle kwendleko zikahulumende. Ungasitshela ukuthi wena ukubona kuliqiniso into?
Okwesibili engakusho ukuthi kungabekwa imali ukuthi umuntu ufanele ukuthi athenge imali enganani. Umuntu athenge imali ayifunayo kusiya ngendleko zakhe, kusiya ngokuthi ufuna ukuyathenga ini ngaphandle kwelizwe. Lokho kuzenza ukuthi intengo yemali ibe sesibangeni leso esiyiso esiqondileyo, nothi leyo abayithengisa ngayo.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kuyini okumele kwenziwe nguhulumende?
Umthuli, into ayisho into nje engaqondile ngoba okubangela ukuthi imali igcina isithengiswa esitradeni kungela mpahla ezithengiswayo kungenxa yokuthi izinto azihambi kahle elizweni. Impahla zelizwe yizo ezenza intengo yemali ibe yikho lokho eyikho khona. Nxa izinto zingahambi kahle, nxa kungela mpahla eziningi ezithengiswayo ziphuma elizweni zisiya kwamanye amazwe, kumbeni kungela zivakashi ezivela kwamanye amazwe zibuya ziphethe imali yakwamanye amazwe zingena elizweni, lokhu kwenza ukuthi intengo yemali yakwamanye amazwe ibukele phezulu, iye phezulu. Into ekhulunywa ngumthuli athi yena kune-surplus, lokathi surplus yena ubala lezo mali abazikhwabanisayo bezifihla besenzela ukuthi ba-report ukuthi khona kule surplus, kanti kulezinto eziningi ezingazenzi uhulumende afana azenze ngaleyo mali ezingayenzakali.